ngicela ibona ni iIslanders yasungulwa ngo-1926 nabazukulu bakalobhengula uAlbert Lawrence, yikho sesithi khona nekamachobana ekamzilikazi, ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhengula uAlbert Lawrence ngo-1926 beyibiza bethi Lions Football Club, and then yasitshintsha ke yaba iIslanders ngokuya kwesikhathi. UFred Gwala umhlabeleli engikhule ngimlalela kakhulu, ubedumile kakhulu eZimbabwe, lokhu edumile lakhathesi njalo umlandeli weHighlanders.
Ubana wayakho nanga eZimbabwe, ubana wayakho nanga eZimbabwe.
Le ngoma yakhe ayiculayo ekhuluma ngeHighlanders, so ngathi ngisenza ingoma le ngacabanga ukuthi ngubani umuntu engingamfitha ukuthi sihlabele sonke. Nasengibona ukuthi uFred Gwala njengomuntu engikhule ngimlalela kakhulu njalo ngimlandela, engaba i-right candidate yabahle wavumela phezulu sibili wathi hhayi uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le, ngoba iHighlanders uyayithanda njalo uyayilandela. Isiginci zitshaywe umthabisi Moyo ekoBulawayo, nguye oproduce ama-instruments engoma esestudio sakhe koBulawayo.
Ayi Choman,
umculo uyatholakala kuwo wonke ama-online stores, uyatholakala ku-Spotify, ku-iTunes, uyatholakala ku-YouTube, uyatholakala ku-Amazon, njalo yonke indawo. Nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami uBusankhaya loFred Gwala Highlanders enamachobana, depending ukuthi usebenzisa i-phone mani kumbe usebenzisa i-computer mani, bazakwazi ukuthi khona itholakala ngathi, but iyatholakala zonke indawo. Siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola. So far i-feedback inhle kakhulu. Nesande le yezayo izabe itshaywe BF ingoma, ama-players eIslanders bazayisebenzisa ukungena ngayo estadium nxa bedlala ama-home games. Lokhu kukhulunywe ngu-chairman we-board eIslanders. Kungijabulise kakhulu ukuthi khona i-board isiyilalele ingoma bayi-approve ukuthi khona bazayisebenzisa njenge-anthem ethi nxa kudlalwa ama-home games e-BF. Umculo lo siwenze emoyeni ngoba mina ngihlabeleli abathi ngesikhiwa i-tour musician, so bengisendleleni uFred Gwala ese-South Africa, uproducer esisebenzelayo ekoBulawayo. Sayiyenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu ashiyene ukuze ihlangane kuhle. This day kulula ukuhlanganisa umculo nxa wonke umuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms asenelisayo ukuthi sisebenze, sikhulume, sibonane as if sisonke semndawo. Ama platform anjengabo Zoom ayabenelisa khona ukuthi khona siyenze lokhu abathi conference and no rehearse or record as if sisonke thina singekho sonke.
I'm not going to be able to do that.
I'm gonna be my own.